Imuli yakomarupi ithi kukhona okunuka santungana ngokutshona kwendodana yabo ebengcunguswa ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerald Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna umarupi ukuba hambe esibhedlela eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelicopter. Umalume enduna etshonileyo uChief Badalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshoneni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kamarupi lapho afihlwe khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Ngiye mina ngedwa ngiyasikhulu, bangaka abangasoliwe bangaba khona. Anjonge ke liphakamise izandla kwethu, asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola. Esintwini ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza wethu. Kimbirwa mujana maphofula ya izinambala kirea urikibuwili angifungi ngiyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngani wenduna etshonileyo induna uSitawuso eBedbridge uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlala e-jovial efaka ama-jokes kakhulu, so even ukufa kwakhe ayibhiliveki even khathesi ukuthi wahamba njani. Izitori ezikhona, into zangkhona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukamarobi njalo kukhuthaza imuli eseleyo ukuthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha namhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakomarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu baphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerald Mlotshwa onguye owanxusa induna umarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumunye walabo abafuna iplazi le-Dorpan Ranch elisezandleni zeKona Rural District Council.
I actually never met him at all.
Lizwile induna engumngane wakhe isithi kwinyanga ezintathu edluleyo ubelalisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale. Ukungenela kwami kuphuzile. Isimanga yikuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna umarupi ebeliminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombizimbili esilonga ngu-Albert Ncube.